umhlangano lo ubona kungumhlangano oqhakathekileyo kakhulu ngasikhangele ukuthi eAfrica abantu abaningi nabantu abasasebatsha umhlangano oqhakathekileyo kakhulu kubana amapolicy makers ekwanisa ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele ihlelo lwendingeko zabantu abatsha.
Sizwe uNkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Afrika. Ubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko esibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe, ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kufika ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane nama-goals analawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongusakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi, kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engathi ayenze ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe uhlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo ngoba luba khona okuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba isizo zinto esizishotayo